eNdebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 2 kuNkwenkwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ngaphakathi kuhulumeni omutsha akula mehluko kangako ngoba thina esibhala amaphepha lokho ezingane siyancindezelwa. Sakubona size sihambe e-trade fair lapho umongameli wayevula khona i-exhibition. Babesalisa ukuthi sihambe lapho esijayele ukuma khona njengabantu abathapha indaba.
Intatheli zindaba seZimbabwe zikhala ngokuthi kuningi okumele kuguqulwe andubana zisebenze ezikhululekile elizweni ngaphambilini kokunanza ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wazo ele World Press Freedom Day kusasa.
Injongo yethu yakuqala ngeyokuthi khona sathi kungcono sithi singabomama abavela kuma political parties achene sivumelane njengabomama ukuthi siza kuya register ukuvota. Sasizivumelane ukuthi simele sibe lamanumbers amangaki abomama.
Abesifazana bamabandla ehlukeneyo awezombusazwe bahlangene namhlanje ngaphansi komanyano obizwa ngokuthiwa yi-Women's Election Convergence bekhuthazana ukuthi bavotelane ngokwabo. Inhlanganiso yesizalwane seZimbabwe esezihlala eBrithani eDumi International Aid ibilomcimbi wokubuthanisa imali yokuncedisa ukuthuthukisa uWard B6 wesibhedlela sempilo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. IZimbabwe ikhangele ukunanza ilanga lokuqakathekisa ukusebenza kwentatheli zindaba zikhululekile ele World Press Freedom Day. Lanxa zikhala ngokuthi kuningi okumele kuguqulwe andubana zisebenze zikhululekile ngoba imigoqo echiwe ngumbuso wayizolo ilokhu ikhona embusweni omutsha kamongameli Emmerson Mnangagwa. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Kusasa umhlaba jikelele unanza ilanga le World Press Freedom Day, kodwa eZimbabwe intatheli zindaba lokhe zikhonona ukuhlukuluzwa, ukubotshwa, ukuvinjwa ukungena kweminye imihlangano, ukusebenza ngaphansi kwemithetho eloncindezelo, kanye lokuvinjwa kwamankampani afuna ukuqala ibhizimusi lokwethulwa kwezindaba eZimbabwe. Unkosikazi Fortune Moyo, intatheli zindaba esebenzela kobulawayo, uthe ukuhlukuluzwa lokhe kukhona ngaphansi kombuso kaMnangagwa ngoba bahlangane lakho ngelanga evula umbukiso wamabhizimusi lokuthengiselana we-ZITF.
Ngaphakathi kuhulumeni omutsha akula mehluko kangako ngoba thina esibhala amaphepha lokho ezingane siyancindezelwa. Sakubona size sihambe e-trade fair lapho umongameli wayevula khona i-exhibition. Babesalisa ukuthi sihambe lapho esijayele ukuma khona njengabantu abathapha indaba sasivinjezelwa.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye-Crisis in Zimbabwe Coalition iyamsola uhulumende kaMnangagwa ethi kahlukananga lombuso kaMgabe ngoba kuviki edlule kulantatheli zindaba ezibotshiweyo. Umqondisi we-Crisis in Zimbabwe Coalition, uMnumzana Thulani Mswelanto, uyagcizelela kulokho.
Benisakhangela lama-development ayenzakala ngoNovemba. I-Army zethu iku yabona uMnangagwa esiba ngu-president. Sibona ukuthi kwake kwaba le-shutdown e-media space. But lele looking at internet, because ungasila access the internet for ama-ordinary citizens, the news, abantu ekuthumbethe ama-alternative voice. But lele because i-ACP warning kuma-media houses, but lele ama-privately owned media.
Lonyaka indikimba yokunanza iWorld Press Freedom Day ithi Keeping Power in Check, Media Justice and the Rule of Law. Iningi lentatheli zindaba lisebenza nzima, abanye sebaxotshwa lemisebenzi njalo lohulumende lokhe esengeza imigoqo emithethweni yokusebenza kwazo. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo umcebisi omkhulu kamongameli Emmerson Mnangagwa uAmbassador Christopher Mtswanga uthi lanxa ekholwa ukuthi kumele intatheli izindaba zisebenze zikhululekile zingahlukunyezwa lazo kumele zilwele inguquko kwezemthetho. UMavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Umtswanga uveze njalo ukuba umongameli Mnangagwa uhlezi esitsho ukuba ufuna luqhutshwe ngendlela ukhetho lwalonyaka lube ngolwamukelwa nguye wonke umuntu njalo ezimisele ukubona uhlangothi lwabathapha izindaba lusebenza lukhululekile. Utsho la mazwi esethula umbiko wakhe phezu kwezokuguqulwa kwemithetho elawula ezokuthapha izindaba elizweni. Ube ngumhlonitshwa emhlanganweni wokudla kwekuseni owenzelwe eholide.
Yebo, 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 mthwaka zomuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook kukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abesifazana bamabandla ehlukeneyo awezombusazwe bahlangene lamuhla ngaphansi komanyano obizwa ngokuthiwa yi-Women's Election Convergence bekhuthazana ukuthi bavotelane kukhetho oluzayo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Abesifazana laba bebevela emabandleni agoqela ele-PDP, ele-NPP, amacele awe-MDCT akhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Nelson Chamisa lamanye. Inkokheli yesifazana yamabandla lawa egoqela unkosazana Khuphe, unkosikazi Priscilla Misi Hayirambwe Mushonga, unkosikazi Joyce Mujuru kanye lonkosikazi Lucia Mativenga bebekhona kulomhlangano bekhuluma ngempi ababhekane lazo emabandleni ezombusazwe njengabomama. Unkosikazi Misi Hayirambwe Mushonga uthe umhlangano bawenza ngenjongo yokukhuthazana njengabomama ukuthi babhalisele ukuvota njalo kwakukhangelelwe ukubhalisa omama abangaba yizigidi ezimbili kodwa khathesi bayajabula ngoba inani lelo selifike phose izigidi ezintathu.
Injongo yethu yakuqala ngeyokuthi khona sathi kungcono sithi singabomama abavela kuma-political parties achene anjo sivumelane njengabomama ukuthi siza kuyaregister. Sasizivumelana ukuthi simele sibe lama numbers amangaki abomama. Sathi khona simele sifike 2 million. Kodwa sithe sikhangela kathi sabona sesifikeze 2.8 billion. Kutshengisa ukuthi khona sibe labomama abaningi ukwedlula lokho esasikucabanga.
UMakhuphe laye uthi uyajabula ngaleli nani ethi kumele omama bakhuthalele ukuyavotela abanye omama ukuze kube le nguquko elizweni. Unkosikazi Lucia Mativenga uthe omama njengoba sebebhalisele ukuvota ngobuningi sokumele balwise ukuthi bavote ngobuningi. Obemele ibandla le-MDCT ekhokhelwa nguChamisa unkosikazi Phyllis Ndlovu wehlulekile ukukhuluma ngenxa yokuvinjwa ngabantu abaqale ukuhlabelela bethi into yenzayo siyayizonda, kodwa uxoxe le-Studio 7 eceleni ethi ulokudana kakhulu ngesehlakalo lesi ngoba ethi kusobala kuye ukuthi bekuhlelwe ukuthi engakhulumi.
Lapha bengifuna ukuthi ngizokhuluma on behalf of women party yami ku-MDC emelwe ngubabuthanga uThamisa. Yikho bengulandile. Angizange bekwazi ukuthi kulento eziningi ezi-organized like that. Lokhu kuyakhanya ukuthi into ezi-organized ngoba bahle babambona ukuthi ngikhona ku-platform ekababuThamisa. That's why they did that. Bashukuma bahlabela into yenzayo siyayizonda. Mina I didn't know ngoba ngathi ngibuye ngiphethe ipaper ele message yabomama.
Obemele inhlanganiso ye This Constitution unkosikazi Abigail Mupambi usele omama abavimbe owe MDCT ethi kutshengisa ukuthi kusese lomsebenzi ukuze umkhuba wokuzwana ube khona kuZulu.
Lathi siyakhuthaza omama into yena leyenzakale ethi yenzakala kobulawayo siyayibongela, siyayikhuthaza ngoba iyayenza ukuthi abantu babambane ikakhulu njengabomama. Singakhangela ukuthi kathesi sigijimisa 50-50 yona leyo iyenzakala kuphela masi le-tolerance. Kodwa ke sisuke saba lokudana khona kuyana ukuthi umama omela i-MDCT ekhokhelwa ngobaba uChamisa uyehlulile ukuthi akhulume.
Osakhulayo obemele i-Young Women's Alliance unkosazana Sikhanyele Moyo uthe njengabomama abasakhulayo balesifiso sokulandela lapho okunyathele khona abesifazana abezinkokheli okwamanje ethi yikho okubapha idlabuzane lokulela amalungelo abo ukuthi benelise ukungena kwezombusazwe kungelabandlululo.
Sesibonile ukuhlukuluzwa kakhulu kwabomama bakhona and inga ekhona esesiyibonile ukuthi yipatriarchy. So we are behind omama abakupolitics. Sisithi thina asisupporti ama-political parties abasuka kiwo kodwa sisupporta ukuthi bangabesifazana njalo basivulela indlela thina ezokuthi ma sesithi siwa taking those leadership positions senelise ngoba base bekhiphile imigomo ekhona for thina omama osisi abancane labo mama abancane abafuna ukuhamba indlela abahambe ngazo bona.
Umhlangano lo owenzelwe eStratford Hall kobulawayo ungenwe ngabesifazane abangaba phose inkulungwane elengxenye bengaba amabandla ezombusazwe athiyeneyo emizameni yokukhuthazana ukuqinisana lokusekelana kulabo abalesifiso sokuncintisa kwezombusazwe ezikhundleni zobukhokheli. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngubathabile Masuku.
Asizweni intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe esethulela udaba ngombukiso omkhulu wabakumsebenzi we-art oyiHarare Festival of the Arts osaqhutshwa eHarare.
Lo mbukiso osungule izolo ungene kusimo saphezulu lamhlanje uzulu wejabuliswa ngokujeneyo ukugoqela umculo lemigido etshiyeneyo. Abalungiswa okujeneyo bathola ithuba lokubukisa kulumbukiso lonyaka. Abanye bakhethe ukutshengisa ngaphandle nje kwalindawo. Umnumzana Abuti Sagala uthi uvela eGweru.
Sets for decoration, sandals, necklaces, bangles, these which are traditional.
Nilungisa izitulo lamathebu akhona kunye lamacici esintu. Angenisanga ukuthengisela kuHaifa ngenxa yokusilela kwemali. Ngakhetha ukuthengisela phandle. Nivela eGweru ningazi kuzathengwa yini kumbe hatshi.
Osakhulayo uthi ndayichungua nguwa ohlala eHarare uthi sede sikhathi ephatheke emsebenzini we-arthi ehlala khonapha eHarare ethi kodwa ngenelise ukungena phakathi ebukisa ekhetha ukuthengisa nje ephandle.
Showing necklace, African necklace and sandals and vinyl bags. These ones are records.
Mina ngilungisa izikhwama ngisebenzisa ama record njengalesi sile record likamaphumo likamtukuthi ngibambanisa ngentambo. Ngilungisa njalo lama sandals. Imali angilayo yokubukisa phakathi lapha ku-Haifa.
Singa kakati nje ingo tuko yetu, ama police council ashe afige setu selaba chengisayo laba, oku chengisayo bunzima abapegana labo. Iaifa, ile midlalo yenza yunga panje gwenkunja enkulu yayo, oku fana ala gu First Street kunge lamba talo. Unko siga zivu sisuwe mzeche, woka chaleze mpila gato uti lonyaga wapatisa uzulu, gusifo so pepa kunge lamba talo.
Kwenza yonamhlanje ukuthi siya screener kumbe sutsho ukuthi siya hlola umkhuhlane we TB singathi sikuhlolile sokuthola ukuthi ulegcikwane le TB sihle sokuqalise ku treatment khonapho khonapho ikho esikwenzayo namhlanje njalo sipha information kumbe sithi ulwazi mayelana le TB kulabo abangelalwazi olweni leyo ukwenzela ukuthi labo bephatheke ehlelweni kweze bengene be test
othe kuqathekile ukuba imoli zibuye ukuzohlolwa ngoba kungelambatalo kusukela namhlanje kusiyafika kumpela nsonto.
Siyanxusa uzulu wonke ukuthi buyanini ngobuningi lingathi abantwana. Incwadi sesikubonile kathi sesikunanzelele ukuthi abantwana abajelanga kulethwa kuhlelo ze TB. Sina abadala sabe sicabanga ukuthi hayi umntwana angeke ebe le TB, but sesikubonile ukuthi iTB ikhona ebantwaneni. So asibuye endawo singabajiyi abantwana nxa sibuya kuprogramu nale. Khathesi nje izikolo zivaliwe, asibuye endawo khathesi sithe singaphi sikuse Haifa ku First Street.
Abesikolo sameli wemelike Zimbabwe baphatheke embukisweni walonyaka beqinisa umkhankaso wokusabalalisa ulwazi ngokuvikela kokuthelelwana kwegciwane lengculaza ele-HIV kunje lokuqakatheka kokusoka besebenzisa imidlalo yokulungisa lo mculo. I-Haifa ngumdlalo omkhulu owenziwa kanye ngomnyaka ugoqela abakumsebenzi we-arthi ezemidlalo yokulungisa yamadrama ezomculo ezomgido lokubukisa-ke okulungiswayo okubazwayo ngamatshe amalembu alungiswayo ngezandla izithombe lokunye. Lo mdlalo wenziwa okwamalanga ayisithupha. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Live Talk lamuhla uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum. Sixoxa ngokutshiswa kwezimota kwele South Africa ngolwesibili ebezitshayelwa ngabantu abavela kwamanye amazwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esezihlala eBhilitane encedisa kwezempilakahle ebizwa ngokuthi iDumi International Aid ibambisane labodokotela beZimbabwe abasebenzela eNgilandi ukuba lomcimbi wokubuthanisa imali yokuncedisa ukuthuthukisa uWard B6 wesibhedlela sempilo kobulawayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuEzra Chisa Spanda weStudio 7 eseConventry.
Umcimbi lo wenzelwe kwenye ihotela edolobheni laseCoventry eBrithani, njalo abantu babuye ngobuningi ukuzoxhasana labenhlanganiso yeDumi International Aid. Umnumzana Dumi Moyo ngumqondisi wayo.
Sivele thuba elihle kakhulu ukuhlangana lamadokotela labomongikazi beZimbabwe ngeSaturday networking. Sizama ukufundraisela i-B6 empilo bekuyisikhathi esihle. Sibongile amaZimbabweans ukuthi bahlangene kwaba mnandi kakhulu.
Kusenjalo amadokotela labomongikazi baseZimbabwe abahlala eBrithani bakhulume babonisana kulo mcimbi ukuthi bangasiza njani ukuvuselela ezempilakahle kuzibhedlela zeZimbabwe. Omnumzana Moyo uchaza ngomsebenzi asebekhangelane lawo.
Kakhulu esiplana ukukwenza leso sikuvumelane lamadokotela ukuthi siza ngizakuya ngiyebonana la lohulumende labezomthetho sibona ukuthi phezu kokulungiswa kwalama wodi kule kuphathelele kuyona le esizama kuyilungisa kuyini okunye singakwenza ngoba singaze sirenovate kube kuhle kungela imithi kungela abancedisi bokwelapha akusoze kuncede.
Omunye obekhona kulomcimbi ngunkosazana Sithule Juma.
Hayi sihambile lapha tisinose khona. Kube kuhle kakhulu, kube very successful. Sibonga odokotela, sibonga labantu ababuyile ukuzosupporta. Kube umsebenzi omuhle kakhulu. yinto enhle ukuthi sihlale sibambene njengesigaba seMathebeleland sihambelana entweni ezinhle ezinjengalezi.
Umgcini sihlalo weMathebeleland Development Initiative uMnumzana Freeman Ncube laye ubemenyiwe.
Sengincusiwe emcimbini kaDumi njengomkhokheli wabomama begqoke izindlovukazi. Ngifike lapho ngakhuluma labanye abantu sincedisa ukuqoqanisa imali yama-projects akhe uDumi. Yikho esikwenzayo njengabantu beMathebeleland ukuthi sibambane, sisizane, sizame ukuncedisana kungqubela phambili yezigaba zakithi. I-fundraising yakhe ihambe kuhle kakhulu, ngiyabonga kaZulu.
Izibhedlela zeZimbabwe eziningi sezigugile, ezinye azilamtshina yokwelapha njalo lamadokotela amalutshwana. Kukanti le mithi ayitholakali. Inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezifana neDumi International Aid yizo ezingaqeda lolu duko ngokusebenzela ekhaya ngoba uhulumende enganakile. Imele iStudio 7 eCoventry, ikawunamu ngeza Jesus Banda.
Ingcitshi ezicobongela ezombusazwe zithi ukhetho lokudinga abazamela amabandla ezombusazwe kukhetho lwelizwe olwama-primary elections luqakathekile kakhulu njengoba uZulu enikezwa ithuba lokukhetha ozabamela kukhetho lokudinga umongameli, amalunga edale lephalamende kanye lamakhansili. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi zezombusazwe lezi zithi noma ukhetho lwama-primary olwezanu-PF luqhutshwe ngensonto langomvulo lugcine lusiba lodlakela lolu khetho luqakathekile. Umnumzana Pride Mkhono uthi ukhetho lwama-primary luqakathekile kakhulu kuZulu nakumabandla ezombusazwe kodwa lusuka luphanjaniswe ludlakela oluvame ukuba khona.
Elections aqakathekile kakhulu asikhangele amabandla ezombangazwe ngoba lapho kutholakala khona ithuba ngama-members amabandla wonke lawo ukuthi khethe laba abafuna ukuthi bekhokhele ezigabeni lapho bavela khona. Kodwa sinakhangela ukuthi ama-primary elections lawa asuka aphazamiswe zindaba zodlakela lokungazwani njengesibone kuzanu PF njalo le ndaba zokutshontshelana ama-votes lokuthenga abantu lokhu kuyabe kungalunganga kakhulu. Kodwa ama-primary elections ezimele kodwa hatshi ikwenza okuqakathekile kakhulu kudemokrasi yamabandla ezombangazwe.
Omela inhlanganiso yeZimbabwe National Adult Forum uMnumzana Njabulo Ncube usola labo abaqila uZulu ngokumyenga ngemali okugcina kuphambanisa ukhetho lolu.
Akezinye indlela kungaba kuliqiniso ukuthi bafuna ukuthi bebonakale njengeqembu elidemocratic. Futhi sikubona ukuthi khona nxa besenza njalo sesithole ukuthi kulamanye ama-candidacy avele abuya alocuku kulamathothi lamasela. Ngiwananzelela ukuthi khona abale mali yibo bona abawinayo oshivayo abazakala ukuthi ngomathothi amakhulu labo abefuna ukuthi engene kodwa asakwanisa ukungena ngokuthi khona iCV yakhe ikhushile. Kodwa bakhona abanye abanjalo abasuka babaleka ezweni betshontshile. Umponda uwinile umponda angazi ukuthi idemokrasi enjalo evunyelwa lamasethu.
Umnumzana Christopher Mtswangwa umcebisi omkhulu kamongameli welizwe uyavuma ukuthi ukhetho lwama-primary olwezanu-PF belugcwele ubuqili njalo uzabhala incwadi ephikisa impumela yalo. Impumela yokhetho lolu ayikaphumi yonke kodwa uMthonga ubika udliwe eNothoni lapho abakhangelele ukuncintisana nomnumzana Themba Mlisa omela iNothoni njalo ozama kukhetho lonyaka. Enye ingcithi yezombusazwe umnumzana Cornelius Fute uthe ukufuthelana lokudunzelana phakathi kwezanu-PF okube khona ngomnyaka ophelileyo phakathi kwecele lelacost lele-G40 kuphinde kwathutsha kulolu khetho lwama-primary okwenze amanye amalunga aleli bandla ehluleke ukuvota.
Xa uyimemba yezanu-PF kumele uvote kuma-primary elections awezanu-PF. Nxa uyimemba e-MDC kumele uvote kuma-primary elections awe-MDC. Kuma-primary elections adluleyo mona njengani izanu-PF yayehluleka ukuyenza lama-primary elections. Kwakulo msindo ezigabeni eziningi. Mona njengani ukuthi ama-candidates election njengoba iparty omnyaka edluleyo kwa kule factionalism ngani ya destroy part and the selection of our candidates wakhathethe mona njengani abantu babe khangela ukuthi wena ufaction yakabani kumbe wawu support ifaction yakabani
kwezinye izigaba abezana PF babikwa bengasebenzisanga amabhuku abo awamaseli abo njalo bekuvota umuntu olephepha elitshengisa ukuthi wabhalisa ukukhetho lwelizwe okuyikwephula isisekelo sebandla leli ilunga livota ngekhadi lokuba lilunga hatshi ukubhalisa ukuvota kukhetho elizweni. Impumela yokhetho lolu ibikwa iveze ukuba bekunodlakela ukwethuselana ubuqili lobusela. Umthwanga yena uthi ukhetho lolu ludube ngokubekwa ezandleni zamalunga e-G40 ajonge ukuphazamisa ibandla leZANU-PF ngenxa yokwenzakala ngomnyaka ophelileyo lapho kukhitshwa oyengumongameli umnumzana Robert Mugabe embusweni ngenxa yomkakhe obedlalana kakhulu lecele le-G40. EMashonaland laseManicaland kubikwa kulabasakhulayo abathethe amaphepha okhetho bawatshisa ngemva kokuswelakala kwelunga ekade befuna libamele. Ngimele 27 Harare, ngiuGibson Bhebhe.
Lize Langqoba ngemva kwesikhathi eside iqembu lenguqu elebulayo sithi lona elitshaye eleNitrate nge-3 kanyala namhlanje emini. Intathelo zindaba yethu zemidlalo uJoseph Ntshanjiwe sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu lebulayo sithi lithe ngokuxotshwa umqeqeshi uDarlington Dodo lenelisa ukunqoba eleNitrate nge-3 kanya limpumela ize ngemva kwemidlalo eyisithupha. Leli qembu lidliwa njalo umqeqeshi obambe isikhundla ngesikhathi usadima umqeqeshi omutsha ubeka ithemba Ndlovu uthi abafana bakhe bangene kumdlalo wanamhla belokuzimisela.
Base batshengisela sazilolonga ukuba bazimisele ukudlala kuhle njalo linguquko ebekhona kwindlela akade bekhangele ngayo lomdlalo yiyo eyenze umehluko ngoba phambilini bebezelwe ukuzithandabuza njalo. Ngiyabonga ngomsebenzi abawenzileyo.
Abafana bebulawayo sithi bahlohlele nguJustin Kaunda umgcini sibanda kanye loIshmael Lawe njalo sebele imiklomelo eyisikhombisa ngemva kwemidlalo yethu wamunye. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu lechapungu linqotshwe ngeleDynamos nge-2-1 njalo abahlohlele iDimbare ngabathi ukuda kwashe kumwala kanye Quality Kangati kuthi iqembu lechapungu lihlohlelwe nguPhilip Marufu. Iqembu leyada linqobe leShapane Mine ye-1 kanya njalo lihlohleleyo nguLeroy Murape. Iqembu leHarare City linqobe leTriangle ye-1 kanya kuthi olihlohleleyo nguMoses Mutshenje kuthi umdlalo obuphakathi kweqembu leBulawayo Chiefs leHerentals uphele zingutshiki lobhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Ngiyimele 27 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Inzwisa yomculo kaZahara esithi loliwe singakehlukani ngesikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Intatheli izindaba zeZimbabwe zikhala ngokuthi kuningi okumele kuguqulwe andubana zisebenze zikhululekile elizweni. Abesifazana bamabandla ehlukeneyo bebehlangene namhlanje ngaphansi kwamanyana obizwa ngokuthi yi-Women's Election Convergence bekhuthazana ukuthi bevotelane. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.